sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Ngana kuze kuseni mthwakazi ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 7 kuLwezi 2023. Igama Muntungami Linkomo. Ezihamba phambili. Umthethwandaba we-nomination court uzahlala namuhla ubhalisa labo abazancintisa kukhetho lwama-by-elections olubangelwe ukuxotshiswa kwamalunga e-TCC edale lephalamende lakumakhansili ngumnumzana Sengezo-Chabangu. Uqhamuke ukukhulumisana kubi phakathi kwabasekeli be-TCC abakucele likaChabangu labasekela umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa emahofisini yeZimbabwe Electoral Commission koBulawayo izolo. Kwanela inyanga namuhla kuqale impi phakathi kweHamas le-Israel. Umanyana we-United Nations ukhala ngokuthi liyanda inani labantu magaza labantwana ababulawa ngamabhomba e-Israel e-Gaza Strip. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba we-nomination court uzahlala namuhla ubhalisa amabizo alabo abazancintisa kukhetho lwama-by-elections olokuvala izikhenxe ezivuleke edale lephalamende lakumakhansili ngemva kokuxotshiswa kwamalunga e-TCC ngumnumzana Sengezo-Chabangu yena ozithi nguye unobhala jikelele waleli bandla. Umthethwandaba lo uzahlala endaweni ezivalisa koBulawayo eHarare eLupane laseGwanda kusukela ngehola letshumi ekuseni 10 o'clock usiyavala ngehola lesine ntambama 4 o'clock. Umthethwandaba weLupane uzabhalisa amabizo abazancintisa emathebeleleni North kuthi oweGwanda ubhalise abazancintisa emathebeleleni South. Abakucele likaChabangu labasekela umholi webandla umnumzana Nelson Chamisa bazabhalisa bonke bephansi kweTCC okuzabangela ukuthi kube labantu ababili kumbe abedlula lapho abazancintisa kusikhundla sinye bemelele libandla. Intathelizindaba yethu Ezra Chisaspanda uxoxelo Chabangu yena osolwa licele likaChamisa lisithi usetshenziswa iZanu PF.
Asoke siyekele ispace, democratic space, for that matter ukuthi singazisangeni, yithi esasikreatayo kumele singene ku-by election.
Sizokungena kanjani?
Sizasebenzisa uhlelo lwaluvele lukhona ukuthi ama-candidates ayekhethiwe, abakhona ama-candidates athekhethiwe ngezinye izizathu ezishiyeneyo. Umuntu waba ngu-number one wabuya wakhitshwa, kwangena umuntu vele mhlawumbe akade engekho ku-race kumbe kwangena u-number three. So asisoke sibe lohlelo oluza kuya lube khona ngaphandle kokuthi sithathe bona ababantu ababevele bekhethwe ngabantu sibabisele, ngoba yibo ababengama-favorites, yibo abantu abafunwa ngabantu. So sizababisela, yiyo i-opportunity esibanika yona ukuthi bayirepresenta abantu kuzindawo ezijiyeneyo, whether kusekhansilini kumbe kuseparlament.
Kunjalo kukhangale yini ukubizwa abanye okuthiwa yima-recalling azayenzakala yini?
Ama-recall azayenzakala ngoba into le yama-recalls kumele ibe yi-national. Udaba lolu olwenzakalayo alwenzakalanga emathebeleleni, but saluqalise emathebeleleni ngezizathu ezijiyeneyo. Sizahamba-ke sitiye kumaswingo, sizahamba sitiye kumashonaland east, west central, sizahamba emanicaland, sizahamba emidlands, sizahamba eHarare ngendlela efananayo ukusibuzisisa, sicubungula ukuthi kungakukhona yini okwenzakalayo okufana naloko emathebeleleni. Kodwa sesivele sesikutholile ukuthi kukhona okwedlula futhi okwenzakala emathebeleleni. So ama-recalls, yes, bakhona abantu abazakhitshwa. Ukuthi kodwa abazakhitshwa nini, lokho kuzaba ku-leadership, akusiyo into engayikhuluma kathesi. Bazabona nje abantu sebekhitshiwe kumbe sebesibabhalele izincwadi ukuthi sebekhitshwa.
Ilizwi kubalandeli bebandla lakho lethu kusisi.
Ilizwi ngelokuthi nansi isinqumo esesivelile esenkantolo sisamukelenini celebratanini ukuthi selivunyelwa kathesi ukuthi likhulume izinto ezilihluphayo, selivunyelwa njalo ukuthi sikhulume ngeCongress, selizavunyelwa njalo ukuthi sikhulume ngeleadership ade liyikhalela ukuthi lifuna ukuthi lihambelani libe lama structures such qalisa iMDC abantu babephiwa indlela yokuthi bazikhethe ukuthi bazikhokhelele kuma district kuma ward success ku triple C kwathiwa kusela lokho khonokuyana akubula sense of ownership i sense of ownership ukuthi into le abantu baze babone ukuthi ngeyabo kumele babe involved in it babe ngamalunga ebandla njalo kube lama cards azaba khona sizaba le drive yama cards ukwenzela ukuthi abantu bajoine i party ube le card lakho abantu badingwe galia badingwe lama caps badingwe lama zambia ukwenzela ukuthi kukhanye bagiye wazakale ubafanele lamaluba njengoba libona ukuthi iyelo indleka okumangalisayo kodwa abantu akabalayo yona lana uniform ibonakala kuphela ngemva kwama elections so we will do that iofisi yami iza kukhangela konke kono kuyana so ngiyalicela uZulu ukuthi lisixhase kulolu daba lokuthi sizama ngendlela zonke ukuthi iparty siyibisele lapho yayivele ikhona lapho lalikwazi khona ukuthi ipolitics nxa sifuna ukuthi sizidlale sizidlala njani nxa sifuna ukuthi sikhiphe izano siyikhipha ngayiphi indlela singeke sikhiphe izano ne-strategy of ambiguity singeke sikhiphe izano ngokungena ngenyovane kumele sibakhangele sibakhangele ngamehlo siyibambe impofu siyibambe inyathi ngempondo ayikhona ukuthi siyiflathele sibe sisingayiflathela sithi sizakhipha okungemuva kwethu ukwenzela ukuthi ingene singeke singene nyovane nyovane akungeni legumeni kuyazila ukuthi ungene nyovane
umnumzana Sengezo Chabangu ngozithi ungunobhala jikelele webandla le-Triple C lanxa abanye abakucele likamnumzana Chamisa bekufakaza ukuthi bazancintisa kulolu khetho isikhulumeli saleli bandla umnumzana Promise Mkhwananzi lomsekeli wakhe umnumzana Gift Osalosi Siziva abaphendulanga imibuzo yethu bebengadobhi njalo incingo zethu kusenjalo kubikwa kuqhamuke ingxabangxoza kobulawayo izolo phakathi kwamalunga e-Triple C lapho abasebenza loChabangu abathi amalunga aleli bandla ahamba loChamisa ethu sele khona isikhulumeli sikaChabangu umnumzana Khaliphani Phukeni uPhukeni uchasisele usithandekile emhlanga weStudio 7 okunengi ngokwenzakeleyo
bekukhona okudinga ukuthi kwenziwe ezekhi lapha ezekhi ngale Belmont so ngafika ngangena bekule 3 abafor wethu abarikholwayo 3 or 5 or so I'm not sure of the number asika ngavingelela abantu bezekhi ngavingelela labo abafor wethu laba hayi sivingelelane kube mnandi sibili abanye omunye azambize sibili international spokesperson hayi sijoke but hayi manje siyavuyela siyi-independent ngithi hayi ngidifisela kahle abanye bambuze kathi sikhutshelweni thina mina njengoba ngiwakompofu sengithi hayi angazi bese ngilanda umhlanga kathi manje umalume wami limkhuphele nangumuntu wakompofu limkhupheleni omunye athi hayi mina ngilithonga ngithi hayi manje ukuthi kube yimistake bangamelanga ukuthi ngabe ngiphumise and then it turns out ukuthi at that time bese kulabanye asebephume bayaphandle bayakhuluma ukuthi ngikhona phakathi so basebeba ngabantu asebesenzana i-reinforcement bafonelana ke baba abantu so mase ngibuya ke mina laphana ngifika ngingena emotweni kamhlanga ngathi umfowethu siso sephumile ezwa le ndaba ye-reinforcement wahamba lo omunye olijayela uyakhuluma akazi ukuthi imphugeni wakhona uthi ubumnandilinda uphugeni landinda uphugeni lami nase ngimlanda ukuthi hayi yini mpela uphugeni wakhona kuthatha iself hayi yase yasuka ke lapho-ke kwaba ngumsindo-ke omkhulu ukuthi wena phugeni ufunde kakhulu awungeke ukuthi ufunde kakhulu wenze ngathi ngithi ngenzeni mina ngoba phela mina kwami ukukhuluma kuphela nti mina ngingu-spokesperson kwathiwa thina singene singama-girlfriends manje lina selifaka ama-girlfriends ngithi angazi ukuthi ukhuluma ngani nakho decision engiyenzayo lokuthi kungene bani kwathini angikwazi konke lokho so i-reinforcement yabe ithe isifika-ke kuthiwa nanguphuge nambe bebeya bezogcwala lapho umhlanga wathi washesha-ke wavala imota-ke wa-drive away-ke kodwa hhayi bese kungumsindo ngoba usiso ubeni about 500 meters away umsindo wakhona. They still remain abafowethu. Aba confused, of course. La my sense of my decisions, I'm not even there. Ngiyatshelwa mina ukuthi ayisokwenziwe lokhu lalokhu.
Umnumzana Khalipani Phukeni isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Tshaba ngu. Usithandekile Mhlanga uxoxe njalo lobe ngumsekeli kameya wakoBulawayo umnumzana Donaldson Mabutho yena uxotshiswe nguTshabangu ekubeni ngukansila weMpophoma.
Incwadi yomongameli wethu ibikhona lalabo ke abasayinelayo bakwa-accepta bamukela amaphepha ethu and we are happy ukuthi lokho sime lapho esasime khona and izakhamizi zakoBulawayo loBulawayo uyakwazi ukuthi inkokheli zabo ngoba abantu bazakhuluma uBulawayo uzakhuluma.
Amalunga ebandla lenu axotshwa kubandla le-CCC lomthethwandaba wokuvuma manje lizayinelisa yini ukuncintisa njenge-CCC amaphepha yena azapasa yini nomination courting hlala njalo ngasoza liphikise yini umnumzana Tshabangu.
Hayi mina ngeke ngakhuluma ngoTshabangu ngoba la ulahlekile uhlanje athi gange siyale mina ngikhuluma nge-vision party ekhokhelwa ngumongameli wethu babu advocate Nelson Tshamisa. UTshamisa akazange xotshe umuntu lokho kwenzeka lemtoto endaba yebo siyakuhlonipha ngokwakhona le but ngokwabo labo Tshabangu lokho lingayabuza inkundla ye-electoral court ukuthi kanti laba libamukele njani njengoba bona besithi baxotshwa singaze sibuyele besilikhule siyabuyela futhi kuzaze kulunge kuqonde ngoba asingeke salahlela amasilingi wakho ukuthi hayi ngcono zidle abantu bakuBulawayo soze kuvuke xa bevumela lakho ke abakutshengise khonokho mhlaka 9 December bekhulume sokuthi hayi lina silazi laxotshwa
kodwa sokuzaba lama double candidates OCCC ababili.
Hayi nqabe ngabe sama double candidates mina I'm ready for anyone. Ngimlindele lalo bazamfake ukuthi hayi ngena mina bengifuna yena uTshabangu ukuthi ezoncithisana lami la ukuthi sibone ukuthi indula umabutho kumbe uTshabangu.
Sizwile njalo ukuthi kube le ngxabangxoza lapho umnumzana Phukeni ethuselwe khona ngamalunga ebandla le-CCC axotshwayo.
Hayi mina ngama-featuring athi angilanto engiyazi kodwa ngile mlayezo kumfowethu uPhukeni I think kumele eme lapha eme khona kumonzora angiyazi ngoba akusisile dasimasi lokho ukuthi kube engxabangxoza phambi kwe-nomination court kwahamba njani kwatsho umsobho kwasala amaqanda hayi lokho asikwazi kuthe kodwa my advice as a brother it's a brotherly advice kabuyele ngakibo kule identity ulo phawu.
Umnumzana Donaldson Mabutho uxotshiswe ngumnumzana Sengezo Tshabangu esikhundleni sikakansila wakoBulawayo futhi ube ngumsekeli kameya waleli dolobho. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba le-Chronicle lithi liyanda inani labantu abafela emigodini yokwemba amatshe aligugu ngoba abanengi babo besenza lokhu ngaphandle komthetho emigodini eyingozi. Iphephandaba le-Herald lona lithi igqwetha elikhulu likahulumende u-Attorney General omutsha unkosikazi Virginia Mabhiza ufungiswe ukuqala umsebenzi ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo wathembisa ukusebenza gadalala. Sesingena kumbiko elisithumela yona balaleli likhuluma okusenhliziyweni zenu.
Studio 7 salibona livuka njani labalaleli. Mina since nje ngase ngingasavuli ne Studio 7 because of i-CCC. Ilomsindo abantu bakhona balomsindo. Ma uthi uyavula i-Studio 7 uthola i-CCC abantu bakhona belomsindo. Bamanje ngamahundutula oluzwelinye libhonga ngaphela inye ngapha. UTshabangu urongo whatsoever. CCC liyayangisa. Okwamanje lithi alihambe ukuyovota ukuvotela amakhansela lisutsa bani lisigwaza ngowenu. Ngiyacabanga ukuthi thina siyalincenga. Mali ingafuni ukuphuma vele eZimbabwe. Ichamisa ngabe ikhona vele kupolitiki because ichamisa kala sithunzi. Ichamisa yilona umuntu ongala sithunzi wakho kwabulawa umbongeni incube phambi kwakhe president enjani nale. Mina kuba kuya ngami kuyingifamily kambongeni incube. Kuba ngakhokhisa uChamisa i-500,000. Abantu bakhibo kambongeni incube makwe ukuthi basaphila bakhona bayezwa. Bangithinte la. Bafunela amaloya babophisa uChamisa. Umntwana wabo wafa phambi kukaChamisa umntwana wabo esiya kufa ebulawa ngabantu abeseyathatha umbongeni incube phambi kukaChamisa. Ngoba wathi uma umbongeni ebaleka wabalekela kupresidenti wakhethela uChamisa. Uchamisa ngoba kala sithunzi befika bemthathela khona lapho bemtshaba eze bembulala. UChamisa ebhekile manje ukuthi president kwalokho. Kuba nje bathola umuntu wabophisa uChamisa abafanele bathole 500,000 kuChamisa.
Studio 7 litshona njani basazi bethu abahle?
Yeye.
Acela la klike lidlale phela ama audio wethu. Hawu, kathi sawonani kathi. Sawonani. Hayi, ufisa ukunqoma kuphela usabanga. Hayi. Hayi, lubaba lo hayi ngeke. Singakutsho nje ukuthi ama triplus yamahle. Uma ungayazi ipolitiki useza continue lokuthi wena uchaba ngochabanga. But uma uzazi ukuthi uyi-MP under i-triplus kumbe uyi-senator or uyini usesikhundleni. Kuyokusiza ukuthi ugide isiginqo sikaChabango right now ngoba kwayona i-triplus ayiselayo into ezayenza ngoba amazi kumbe la abantu abamazi ipolitiki machawe ingenye into edinga ukuthi uyi-understand ayidingi ukuthi uyizwe umuntu ukuthi usithoni yayixoxo yayazi politiki uChabango uhamba ngepolitiki kahambi ngepolitiki yepapa lamagwinya hamba ipolitiki straight yesemthethweni ngakuzombona ehambe wena amakhese ndi uzo uyobacotha bonke abangalandeli ipolitiki kumba bangalandeli umthetho kaSG uyobacotha bonke bayophuma enda kula muntu ozomenza lutho futhi la iTriple Sizes angeke sakhona ukumcotha izilongo mayihlule kukuyiwena le case.
Vuka mthwakazi vuka abantu yithi abantu yithi yithi abantu salibonani mahlabezulu uthakazi omuhle ngiyalincusa njalo ngiyalicela ngesisa sonke ukuba kobulawayo asizameni ukuthi sivoteleni i-MRP imthakazi Republic Party kulama by-elections azayo singakhalali ngoba singakhalala sesinikeza iZANU-PF ithuba lokuba igcine ithola i-2/3 majority eParliament eyinto esilwalayo esingafuniyo ukuthi ibe iyithole njalo asifuna ukuthi ingasiyabusa ibulawayo sibulawayo umzi omkhulu wamaNdebele okamzilikazi kamashobana asiyalinde bulawayo yethu bengaze bebelokhu besithathela kancane kancane ngapha emakhaya emaphandleni ibulawayo yale iqinile iyimbumba iphesaka ngudlovu okhulumayo etholotho kuwadi 12. Ngicela senzeni njalo naso isimemo engilaso bangithi. Ngiyabonga.
Kunjani kunjani kustudio 7 omuhle. Ngikhuluma ngisentaba zinduna egadadi la. Umsakazi wami kwenzakale isimanga lapha okwenzakaleyo bekulabantu abemthwakazi lapha. Ade bebengumgqibelo bese kwenza lokhani okuthiwa kwemtolo laphana ukuzokhumbula amakhawi lawana sithiya igadadi laphana. Mina njengomculi ngizamile ukufaka imiculo njengoba nisikhathi esiningi ngifaka umculo laphana abantu bajabule kube kuhle. Ngicele ngabanye ukuthi ayibhalisa intatheni abantu kuthe sengisithi ngiyaqhaba imiculo laphana abangitshela ukuthi abafuna ingoma zamashona. Kodwa ingoma de ngizihlabela bezingesesindebeleni ngiyathaya nje imisebe yesindebele isinkwa yesindebeleni. Azange ngiphatheke kuhle umsakazi wami. Ngathi sengisuka laphana ngasuka sengikhalala sengihambela. Abantu labana babedakiwe ubuningi babona labana babegqoka amabheju bangilandela ngobuningi bezama ukuthi balisane lami kabanzi kodwa hayi abasazange banginalaleli. Kodwa ngithi kungasenani lina abantu bemthwakazi ngithanda ukuthi ngiliqondise. Thina sihlala lapha entabazinduna abantu abethu abakaze babona ubunqunu bethu. Thina le liyaligqoka imisisi lihamba ngamaplenti abanye veleli ngalamaplenti linqunu nqunu nqunu gunya. Izetshengisa abantu abethu entabazinduna lapho ubunqunu bethu. omama laba babebuyile ababegqoke iziketi lezana babephakamisile iziketi zikhona lezimfitshane kukhanya imilenze kukhanya amaprinti ukucina kweprinti yomuntu ongumama. Kanti yikho kubuyela emasikweni yini lokho elithi abantu ababuyela emasikweni ochaka yikho ababekwenza yini olobhekela yibo ababekwenza yikho ababekwenza yini ngoba selihambaze mina wami umntwana khona asekhakakazi abona iphenti lami ngaphandle kokuthi alibone ecingweni. Kodwa kuyisimanga ukuthi lingale yabuya lihida livulela abantwana amaphenti ibisenza into eziyisimanga. Njalo indawo liyana yikamathwelisi lapha. Ibuya libuthane libaningi ligcwalise iganga leliyana idoti abantu basale bephila nzima bephefumula umoya ongcolileyo umoya wenu lisuka la ukhathana. Ngisele ukuthi lesithami nxa libuya libuye lilungiselele ukuthi laphana kube lezambuzi amathwelethi libe klini libe ligqoke kahle. Lemisikisi yenu ukuze abantu abethu bangasali bebona ihlazo lenhlamba yenu elibuya lizoyenza esigabeni sethu lishiya lingcwalisa indawo yethu nedoti yenu. Asali ukuthi amakhawa akhunjulwe kodwa sicela ukuthi libuye lile nhlonipho lingasibuye lilihambaze.
Lawo bekungamazwi enu linaba laleli beStudio 7 elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwanela inyanga egcweleyo namuhla kuqale impi phakathi kweHamas leIsrael. Umanyano weUnited Nations ukhala ngokuthi liyanda inani labantu makhaza kanye labantwana ababulawa ngamabhomba eIsrael eGaza Strip. Unobhala jikelele womanyano weUnited Nations umnumzana Antonio Guterres utshele intathelizindaba eNew York izolo ukuthi kumele iHamas leIsrael zibeke phansi izikhali ukuze kuphathiswe abantu abadinga usizo oluphuthumayo kulindawo. Umongameli waseMelika umnumzana Joe Biden yena ubikwa ekhulume lo mkhokheli kahulumende weIsrael umnumzana Benjamin Netanyahu izolo mayelana ngokumisa limpi. Kusenjalo owake waba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump umiswe emthethwandaba eNew York izolo esetheswa icala lokuqamba amanga ngenotho yakhe ukuze ethole izikwelede emabhanga. Esipha ubufakazi phambi kwenkundla umnumzana Trump uchothoze umahluli lomthutshisi esithi ngabantu abamzondayo abamhlukuluza ngabomo nje ngendaba zombusazwe. Sixoxe lolandela ezombusazwe zeMelika futhi eyingcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Into enkulu yikuthi uTrump uyile yena ngokwakhe mathupha emthethwandaba kuyinto eqakathekileyo eMelika lathi esiyidingayo eZimbabwe kuthiwa yi-equality before the law, ukulingana kwabantu emthethweni. Kalanga wathi mina kangiye emthethweni ngokuba eZimbabwe sihlangana lesimo sokuthi abebandla elibusayo kabayi emthethwandaba ngendlela le esikhangelele kuyo. Kababotshwa ngendlela leyo kubotshwa laba abaqembe eliphikisayo. Kodwa esikubonileyo eMelika yikuthi uTrump lanxa engu-former president, lanxa engumuntu owayebusa, lanxa engumuntu olemali, lanxa engumuntu omkhulu, uyile emthethwandaba wakhuluma zona lezi zinto lanxa abantu bengasuthise ukuthi kasazikhulumanga kahle bebona ekade ehlambalaze eseyisa isenza konke lokhuyana. Okukhulu yikuthi konke lokhu bekukhulumisa emthethwandaba kuyinto enhle kakhulu eMelika.
UTrump siyazi ukuthi useke wamiswa njalo enkantolo ebhekane lamanye amacala njalo njengomuntu oncintisayo kukhetho lukamongameli edinga ukubuyela kulesi sikhundla ngomnyaka ozayo. Sesibonile ukuthi kubandla lakhe lama-Republicans nguye okhokhelayo njalo oqhubeka ethola usekelo. Ngezinye indlela singathi ukumiswa enkantolo lokhu kumenza athole usekelo yini uTrump?
Ebantwini abavele bemthanda uTrump bazamthanda kakhulu okuphindwe kanenge ngesenzo sonaleso sokuthi aye emthethwandaba ngoba babembona ethwele isiphambano sabo ebahluphekela kakhulu okwedlula laba abanye. Bazaqina kakhulu ke ngomva kwakhe. Angalimala khona kukulaba abazimeleyo esithi ngama-independent abaya ngokuthi umuntu ukhulumani basebelandela khona lokho. Lapho angalimala khona kodwa ke kulabo abavele bemsekela hayi kuza kwenza ukuthi aqine kakhulu kuma primary e-Republican Party ukuza mpha amathuba amakhulu kakhulu ukuthi aphumelele kancane vele ngunumber one. Lokhu okwenzakala ukuthi ayemthethwandaba kuza kwenza ukuthi abantu bamthande kakhulu abavele bemthanda. Sengalimala nje kulaba abanye kodwa angiboni ngalesi sikhathi ukuthi kuzabayo ukulimala okukhulu kakhulu.
Umongameli Biden olilunga lebandla lama-Democrats ngakolunye uhlangothi sibona la edonsa nzima kuphenyo lokhu esingathi ngama-polls. Alubana ethe waba nguye ongqikilana lo-Trump kukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo singabona izalankomoni.
UBiden abantu abaningi bambone sekhulile kakhulu okuyinto ezamlimaza nxa ngabe eyi-candidate ngo-2024 ku-presidential election. Kodwa kusengalimala vele khona ku-Democratic Party okungenzeka ukuthi kunyaka lo ozayo sibona abanye besukuma besithi hayi fakani mina. Angiboni ukuthi uzangena eyedwa ama-primary e-Democratic Party bazasukuma babe baningi abantu bazabe besithi usekhulile kakhulu angekaza anqobe ama-Republicans. Into ezabekhulunywa kakhulu ukuthi sidinga umuntu ozanqoba uTrump, sidinga umuntu ozanqoba uTrump, sidinga umuntu ozanqoba uTrump. Yikho abazabe bekukhuluma abe-Democratic Party kakhulu. Ngakho-ke uBiden ambona ukuthi bazabe besiqiniseko ngeminyaka yakhe ukuthi usenganqoba ukhetho i-general election ngo-2024.
Umnumzana Efidlela Ncube uyingcweti yecubungula ezombusazwe futhi ukhokhela inhlanganiso ye-National Consumer Rights Association. Hala simpandeni uThemba Maseko ehlabela ke kamnandi lapho esiqhubela uhlelo lwethu sikhangele ebezihamba phambili. Umthethwandaba we-nomination court uzahlala namuhla ubhalisa amabizo alabo abazancintisa kukhetho lwama-by-elections olubangelwe ukuxotshiswa kwamalunga e-CCC kuphalamende lakumakhansili ngumnumzana Sengezo Chabango. likhumbule zikhona ezakusihlwa mthokazi omuhle. Mina lani asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa. Olivalelisayo muntungamili nkomo litshone kuhle.